Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
singakhangela ukuthi ilanga leli nxa libuya eBA libuya libe theme yalo. So itheme yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. So okujwayele ukwenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi be-organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Buyele Alcam ngisebenzile nokhaya wamasiko amahle asebenza no-KD indoda enye ebekha ubabulanga ngothokozami. Ngazosebenza lo mvume leyo indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-albhamu yami Iphupho.
Nguhlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kamaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe Delicha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini i-sanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe yokumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana uNkosazana Mantathe Mlotshwa usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook wokubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lomkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi ozakwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Theme yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Si ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajwayele ukuthi be-organize ama-workshops bengene ku-radio la ku-TV bekhuluma ngetheme naleyo yabithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzileyo lo nyaka ukuthi bengibuza ukuthi nxa ngisithi Empowering Girls for a Better Tomorrow kutshoni kini nxa ngikhangele umntwana oyinkazana ofunda emakhaya. Ngasenanzelela ukuthi esikhathini esiningi labantwana abaku-grade 7 abaceda ukubhala but ngenxa yokuthi ababhadalanga i-school fees abakwanisi ukubona ama-results abo. Abanye abakwanisi ukuthola izindawo zabo-form 1 because ababhadalanga i-school fees. So ngase ngikwenza kwaba i-responsibility yami ukuthi ngigidimise ecampaign engibize ngathi Lead Girls to School where I'm encouraging abantu engibaziyo ku-social media, abantu engisebenzisana labo ukuthi bangincedise ngi-fundraiser to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana i-school fees for one year, ngikhangelele ukubhadalela abantwana abaku grade 6 kathesi besiya ku grade 7 2020.
Okwamanje ke ubhadalela abantwana abangayi njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikole?
Campaign day siqalise ngemande. Ngiyenze specifically for international theatrical child and i-target yami bekuyi-raise i-school fees for abantwana abangu-12. Sengu-12 bendalo bengikhangelele ukuthi siyathatha 2 kuma-province angu-6. Ama-province ona lawa bengikhangele ukuthi ngama-province esenisebenzisane lawo okulama-youth that are needing ama-initiatives khona ngale. So kubalula ukuthi sisebenzisane labo to identify amankazana ayindlakazi esikolo but asela i-school fees. Campaign day has been running for 3 days now. Ngokukhangela kwethu le support esesiyitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa siyisupport omunye wathi ngizasupporta abangayi. So ucela unanzelele ukuthi i-12 yakho ibhajetheleyo you end up supporting more girls.
Lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini?
Ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October besikhangelele ukuqeda kusasa. Indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa sesithatha omama esibabona njengama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabancedisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi lokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow. So we are profiling abomama every day. Kusasa le session sinesikhayela ukuthi online throughout the day sakethatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them. And then besikhangelela ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign yenaleyi but abantu esisebenzisana labo bebona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi hayi sesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week. So we're going to stretch the campaign up to the end of next week.
Litholakala ngaphi?
Litholakala ku-Facebook. Facebook ibizo lami nguMantate Mlotshwa. Abantu bakwazi ukuzelela ama-message ku-Facebook. Also niyatholakala ku-WhatsApp kumbe i-text or i-call. Nisebenzisa u-0783962842. 0783962842.
Lo ngumkhankaso wenza wena njengomandathi hathi ukuthi phansi kwenhlanganiso.
Ngihlanganise ama-young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo. And then ngisebenzisana futhi lo Jaka okuthiwa ngu-Blessing Fire yena wenza ngezokugida ngoba kusasa ekuseni from 7:30 to 9 sile kwi-dance and fitness session. I-dance and session leyi ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25. So imali yona leyi iza-contribute as well to i-target yethu e-school fees.
Wenzelwa ngapho umdanso lo?
EFCRR e-Butternut Gardens iku-First lo Jason Moyo on the first floor. Ku-studio kuthiwa iKibilika Trust. Ikhetha ke senzela khona umdanso nalo uqalisa ngo-7:30 ekuseni.
Uphela ngo-9. Lo ke ngonkosazana Mantate Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana ubexoxa icingweni loPraxeges Jeremiah we-Studio 7 eseHarare. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu oweGeneral Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi lizakwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo ukunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi soke siyakwazi ukuthi ukuthi ayi rule of law kakukho kakubambeki. Ama demonstration asezanyiwe azanywa elandelana endawa khiphi ma results okumele awakhiphe ngenxa yokuthi iphepha se demonstration njengoba igama lakhona sitho ikutshengisela ukuthi kulento esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende athende into abantu asebathabanga ngayo usuka abile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kulento abangathabiyo ngayo. So ama demonstration agcina esiba valile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku athendwa abantu. Aso secret ukuthi amadokotela akumelanga ngabathola imali abayitholayo ngokuya ngeke kube ngabantu abalokhu beqhubeka abasemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyela isituation injalo. Amatitha ngokuya siyo ngamalomelo ukuthi ngayiholwa ngakotitha ngendlela izinto eziningi ngayo kathesi. Babethi bangovulo bazathi bayademonstrata kuzadilwa labo olokuthi kudilwe ne-issue yokuthi imali zamatitha kaziko. Ngangamazwe ale rule of law ledemocracy elalelayo abantu bengademonstrata bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekele uku-athendwa abantu manje ayi lapha kwethu lasangikwazi imethodi bana abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume norhulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactor ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangikhona ngesilungu bathi phakathi kwelide lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule program yakwena le yabathi i-PFP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini ngakuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa sili lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqedisa i-period yokubopha le imali izabuye abantu bebezabapatient but nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa kuizinto kazibotshwa amabhani upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kwe-osterity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha kanjani kusala abanjani abangabophiwe nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphumi ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatishi izaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo umnumzana abekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu isiNdebele, isiShona lesiLungu zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha ezisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admaya Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bantu umthetho nje u-Section 62 we-Education Act iwakutshoyo ukuthi abantu kumele bafunde ama-languages la angu-3 isiShona, isiNdebele lesiKhiwa on an equal term basis up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wona umthetho uthi kuyayenziwa njani? Abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Njengoba athi abantwana bafunda isiShona, indlela abafunda ngayo isiShona kumele kube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesiKhiwa. I-timetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele after this time kulesitshona after this time kulesikhiwa uyabona njengami mina vele bedridge kodwa kathesi ngihlale eHarare ngiyabe funa ukuthi umntana nami efunde isitshona efunde nje lesindebele lesikhiwa konke kufanayo
sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo ezidakathekileyo ziyi-16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela
into efuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona i-constitution yakabuya nje befundise khonoko kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezinye indimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe
manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani seliphiwe yini amalanga ukuthi udaba lolu luzathethwa nini
sikaphila athi njengoba sifake namhlanje i-application yethu sesimelele ukuthi i-minister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizasuza i-date
yebo ke uxolo lo ngumnumzana Timon Thabana igqwetha ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare Live Talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezenkonzo abathi kumele iZimbabwe eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka yisikhombisa elandelayo kusalungisiswa ukuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 nizaphinda njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bheki Lizwe Ndlovu utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakali lokuthi kumbe ayenze into eyifunakalayo khonokho ukuthi asilungiseni i-GMU bonke labani abantu othamisa lochamisa besaphile nabo banibani ebabiza esithi beyanike silungise i-GMU for the while sike simi into lezi sibungisilizwe ethe suka lapho bese sithi asilungiseni inhliziyo zabantu bemakhipeleni utalembu besaphile bezomsapota msize zonke lezi zinto emtalembu besekuqalisile ukuyikhuluma yena le ilanguage abanye abangafuni uxolo besemkwadele besebemzondele bethi utalembu kasefuni ngani sefuna ukusondeza umnangagwa udalembu bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuxolisa abantu bemakhipeleni and amsize uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngoba umdalembu yakhinto ebenkulu kuye wazi ukukhisha umgalo wepower that's why wazi walangalisana isikhathi ethiyena manje sengingafa ningafa bazi baba bengibuza ontongogara nabomashuko lookout njengoba khona ukuthi ngibathe kodwa hayi sishiye senze lokho so lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukute nje azitshezele alungise party yeyi laba bantu bayamthanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lififa abala daba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakayenelisi iminyaka engu-50 kungalakho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni.
Well angeke ngizikomente kuley opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuphula angizikomente kuyo but kungenzeka ukuthi kube njalo. I angishwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe but mina nginga lo obona ingani ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezo yenza ukuthi aletho lokho kuthula.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa. Wezemidlalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswaneni wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Intathelisa indaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lifakwe kwispaya sikagroup B ndawonye lamaqembu abalisa ele-Al Ahly elakwele-Egypt, ele-Etoile du Sahel elakwele-Tunisia kanye lele-Al Hilal elakwele-Sudan kwisigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni asenyakatho yezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi lokhu kutsho ukuba bazabe behamba imango emide.
Akula itimade singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kugatshana lapho services siyadlala khona, kodwa ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala. And ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona kade siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni wedluleyo iqembu le-FC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu le-Orlando Pirates emidlalweni emibili. Kusibaya sikagroup A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, iTP Mazembe yaseDemocratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye leZesco yakwele Zambia. Kusibaya sikagroup C kule USM Alger yase-Algeria, iMamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu lePetro Atletico elase-Angola kanye leWydad Casablanca eleMorocco. Kusibaya sikagroup D kuleqembu leRaja Casablanca elakwele Morocco, iJS Kabylie yase-Algeria, iAS Vita eDRC kanye le iqembu le-Esperance ele-Tunisia. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kwisigaba se-Caslaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Chicken Inn e-National Sports Stadium, iqembu le-Manyika Diamonds lizanqikelana lele-Zepisi Kariba Evengere, iqembu le-FC Platinum lizadibana lele-Yata ngasemandaba, iqembu le-Nkezi Platinum Stars lizadlala lele-Dynamos ngase-Pawpaw, ukuthi iqembu le-Harare City lizadlala lele-Mshwane Stars ngase-Ruvaro. Ngensonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Wange ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqikelana lele-Triangle ngase-Luveve, iqembu le-Chapungu lizadlala lele-Herentals ngase-Ascot, yakuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Telone ngase-Papa Field. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Ntshantshi.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. UMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlalade likaMehlo kaZulu elesithupha njalo lile sihloko esithi izwe. UMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanqanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo maskandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa beziqumbaqumba imbambo zikaSatane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. Idlalade lakhe leli lilingoma ezilitshumi. Njengenhlala yenza, uMehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. Nangu ekhasisa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebetha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvumi leyo indoda engasebenzelayo ngo-2011 ku-album yami iPhupho. Ngabuye ngafeatura uDJ indoda lena abathi uThulani, izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalati zigoqela ethi into yami, imali kanye lale ethi kwelikude. Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
KuFacebook sebenzani mehlo kaZulu Mnqolo, or ungithinte kuyo le number plus 27834302W2W6
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga nsizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlalati lakhe elitsha. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uSithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington. Ngikhumbule ukuthi umehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.